Siyalambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 9 kuNhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Onamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Into eqakathekile ukuthi sibambane kumanyane lemoto yakhe ubana kulosizi ubana usishile umuntu wasebenzela leli lizwe wasebenza njengo-ambasadenela leli lizwe eZimbabwe kanye lokukhokhela kwiZANU-PF nxa yekuthi ngalesi sikhathi wayesemisiwe.
Owake waba ngumgcini sihlalo wesigaba seHarare kubandla leZANU-PF umnumzana Amos Mithi kaSekho.
Ikhabhinethi yonke ishiye umsebenzi eHarare bazosebenza thina lapha koBulawayo. Ikhabhinethi yonke oDr Jombo oseziya wonke laboprofesa wonke nabavayisi wonke womabili kwaze kwasala yena umgabi ngokwakhe.
Indawo ezinhlanu koBulawayo kanye letsholotsho zikhangelelwe ukuphatheka kukhethwa kusasa ukudinga abameli edale lephalamende olukhangelelwe ukuletha koBulawayo abameli bezanu-PF okwakuqala ngemva kweminyaka elithumi lanhlanu. Inhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries ithi lanxa indlela amankampani asebenza ngayo ithuthuke kancane ngenxa yokusebenza kuhle kwawo akhayo kanye lathengisa okunathayo, isilinganiso lesi siphansi kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Owake waba ngumgcini sihlalo wesigaba seHarare kubandla leZANU-PF umnumzana Amos Mithi kaSekho. Umithi utholakale efile lamuhla ekuseni emoteni yakhe kudaba olucatshangelwa ukuthi engabe ethethe impilo yakhe. Umnumzana Nkululeko Sibanda, ingcweti kwezombusazwe esekolitshini leHuddersfield University eBhilithani, uthi kukhona okutshaya amanzi ngemva kaMithi.
Kunzima ukuthi sithi ZANU inesandla yini ekusehlakalweni lesisenzakele, kodwa kusegcekeni ukuthi lobizane lesandla kumbayela sandla lokhu kuyisibonelo sokuthi izinto kazimanga kuhle kakhulu elizweni, ngoba singabona umuntu oke waba nguminista esebenza ndawonye lo president esefika esibangeni sokuthi athathe impilo yakhe ngendlela lesiyibone ngayo. Ngibona mina kutshengisela ukuthi izinto kazimanga kakuhle kakhulu, njalo kungabe kulokuhlukumeze ozakwenzeka lelizweni esikhathini esincane esilandelayo.
Kodwa ubona ngazani sibili wena ngombono wakho ojulileyo iZANU ngabe lesandla yini?
Ngibone ngani mina nxa ukhangela ukuthi iZANU iyazakala ngokuthi abantu efuna ukuthi badluliswe ibadlulisa njani ukuthi kwenzakala izingozi kumbe emgwaqweni kumbe abatshele ezindlini njengokwenzakala ku-General Mjuru. Ubusukhala osukwenzakala manje siyabona ukuthi sokunomahluko kulalokho ekade kusenziwa iZANU emveni, kodwa phela sibuye ngibuyanginanzelela ukuthi hayi umahluko lowo ungabe usenziwa ukuthi phela indlela kade besisebenza ngayo kudala yaziwa ngabanye abantu asebephumile kuZANU. Ngakho kusho ukuthi iZANU isidinga indlela entsha ukuthi idlulise abantu engazwanani labo. Ngibone ngani mina lokhu kutshengisa ukuthi iZANU ingabe lesandla lapha 50-50 ngesikhiwa. iZANU ingabe ikhona ingabe ngekho, kodwa ingabe isebenze ngendlela yokuthi kwenzakala njalo kungakhanya ukuthi iyokwenzile.
Yeah, ubona ke. Thanks so much, Doctor.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda, ingcweti kwezombusazwe esekolitshini leHuddersfield University, obekhuluma lo Gibbs Dube eseLondon. Kodwa umnumzana Morris Ngwenya ukubandla leZANU-PF njalo eyingcweti kwezombusazwe uthi akulunganga ukukhuluma kanje.
Ukufa komuntu esintwini yinto ehlonitshwayo kakhulu engakangcwatshwa, kungaze kube ngumuntu onjani. Kumele sihloniphe khonokho ukuthi umuntu usishile, njalo kunesihlobo zakhe, abantwana bakhe, abazukulu bakhe, isihlobo nabangane abasekuqaleni ngalesi sikhathi ukuthi singaqalisa ukuthi sikhulume ngokuzama ngokubuya lezinto ezijajiyeneyo phezu kokufa komuntu. Hathi lokho ezintweni vele akuvunyelwa, kuyazila ukuthi abantu bekhuluma ngezinto ezinjalo. Khathesi singamelela ukubana sizwe amapolisa kanye-ke nabodokotela ku-postmortem ukuthi bazathini, kodwa into okumele siqakathekise ibuntu, sibe lobuntu, sihloniphe amasiko ethu ukuthi umuntu nxa esethe wafa, esethe wabhubha, esethe wasijiya, akahlonitshwe kakhulu engakangcwatshwa. athi ukuthi sibe siloke sikhuluma ngezinto ezingazwakaliyo bona isihlobo zakhe nabangane bakhe bese ukhaleni ngalesi sikhathi.
Ye kulabanye abathi kukhanya ngazani ke amaphepha ndaba njengeHerald agijima abhala ukuthi angabe ezibulele kambe basebesithi bakuthethe ngapi konoku njengoba ke amapolisa angakakhulumi so ke yinkho bekhuluma into ezinje ungathini khonapho.
Ye lokho kuvele emapoliseni ukuthi kathesi nanxa njengoba kusahluzisiswa kuyecatshangelwa njalo nxa bebhalile umaphephandaba ngayi ukuthi angizange ngilibalele lo phephandaba ukuthi mbona ukuthi babhalelwe nje thini kodwa into esizwe kathesi ikhulunywa lezihlobo zakhe abakhulumeke emoyeni bebesithi kucatshangelwa khonoko hatshi ukuthi singathi siyiyo indaba eqakathekileyo kathesi engathi sikhulume ngayo ukuthi kucatshangelwa khonoko ngakho-ke kunjani njani hatshi into eqakathekileyo ukuthi sibambane simanyane lemuli yakhe ubana kulosizi ukubana usishiyile umuntu owasebenzela leli lizwe wasebenza njengo-ambasada emela leli lizwe ezimbabwe kanye lokukhokhela kwizanu b f lanxa yekuthi ngalesi sikhathi wayesemisiwe kodwa futhi kuqakathekile ukuthi sihloniphe ukuthi usishiyile ngalesi sikhathi kulesi lilo singakhulumi okubi ngomuntu osishiyile.
Lo mnumzana Morris Ngwenya okubandlala ezanu p f njalo eyingcwethi kwezombusazwe obekhuluma lo Gibbs Dube Studio 7 eseHarare. Indawo ezinhlanu kobulawayo kanye lecholocho eningizimu yemandebeleni sezikhangelele ukhetho kusasa ukudinga abameli edalele parliamente okukhangelelwe ukuthi kungenza leli dolobho lakobulawayo lithole abameli bebandla lezanu PF okwakuqala ngemva kweminyaka elichumi lanhlanu. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lolu luza ngemva kokukhankasa kabanzi kusetshenziswa indlela ezichiyeneyo abanye abathi kudinga ukuthenga amavoti. Ngobulawayo ngempela viki umphathintambo wokubuswa kwezabelo umnumzana Ignatius Chombo uthembise abahlala endaweni ezilokhetho indawo zokwakhela izindlu ama-stands inkulungwane ngandawo yinye. Lokhu kuza ngemva kokuba umsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko eqale ukulungisa imigwaqo e-Country Park okungenye yezindawo eziza kuba lokhetho. Echolocho North abancintisana lomnumzana Jonathan Moyo bathi ubenika abantu ukudla laye esithi libandla le-Movement for Democratic Change elenza lokhu. Kujekelwana inyoka iphila nje izanu PF idinga ukunqoba okwakuqala kuleli dolobho lokhu kwasungulwa ibandla le-MTC. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Godwin Phiri uthi ukuvotela ibandla elibusayo ikuzigwaza ngowakho ngoba ukudingwa ngumhlubulo wemandebeleni akusikho indlela leli bandla elibusa ngayo. Uthi ibandla leli lifuna ukuthi wonke amandla okubusa abe sezandleni zalo abe sesigodlweni eHarare okuzenza kube nzima ngamandla ukuthi inhlelo zaleli dolobho ziqhutshwe ngendlela.
Izanu PF i-devolution yayizonda bakubeka kwaba sobala lokho wena bafuna ukuthi amandla wonke asuke eHarare. So ama-budgets awe-councillor azoza-approve ngesikhathi azozavunywa ngesikhathi sisenkingeni asiyindawo.
Eyinye njalo ingcwethi umnumzana Kelvin Mazwi uthi lanxa ibandla lezanu PF belikhankasa lisithi abantu balivotele ukuze ibulawayo ibe yingxenye yeZimbabwe lokhu akuzukuguqula indlela leli dolobho elibuswa ngayo ngoba ibandla elibusayo alila maqhinga loba isifiso sokuvuselela inotho yedolobho leli. Uthi lona ibandla leli lilezigigaba lemikhuba okutsho ukuthi lingangena khathesi phinde amabandla aphikisayo enelise ukulikhipha ngomnyaka ka-2018.
Engakutho lapha ikuthi khona angiboni ama-industry akobulawayo evuka ngenxa yokuthi izizalwane zakobulawayo sezithe zifuna i-MDC. Lokhu ngenxa yokuthi ibandla lezanu PF siyalazi lilibandla elingela ama-policies a-attractor amankampani avela kwamanye amazwe kumba avela kwezinye indawo. So khonokho kuzenza ibulawayo ingathuthuki.
Umnumzana Innocent Dube ocubungula ezombusazwe uthi yena kulungile ukuthi uzulu wakobulawayo abe labameli bebandla elibusayo khona kuza kuba sobala ukuthi kuyini sibili okwenza leli dolobho lingaqakathekiswa. eminyakeni edlulileyo uthi bekuthiwa kungenxa yokuvotela amabandla aphikisayo kodwa kathesi nxa kuzanqoba iZANU PF kuhle ngoba uZulu uzazibonela kusiyefika umnyaka wokhetho oluzayo ngo-2018 ukuthi leli bandla libaphatha njani nxa belikhethile.
Ukwenza kube lula ngingathi mina ukuthi sithi abantu bethi demand ama services kulabo abakhokhelayo ngoba uhulumende lo odluleyo lo ubedala ukuthi abantu ba baphosela ninyo ke philayo kungabi kube yilo lalo yathi hayi mina ngihluleke ukwenza okufanele ngikwenze ngoba abanye abantu abasuka kwenye political party yiba benza sehluleke ukwenza lokho.
Akwaziwa ukuthi iyozala nkomoni kusasa ephumula amagwegwe empopho maphelandaba emakhokhoba eluvevele lobhengula kobulawayo lejolojo north emathepheleleni north. Lancanje amabandla e-MDC akhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai, umnumzana Welshman Ncube kanye lele-renewal team wonke engaphathekanga kula bantu abangamachumi amathathu lane abaphatheka kukhetholwa kobulawayo. Laba bagoqela bebandla lezanu PF, izaphu, imabambo okusiledon, i-National Constitutional Assembly, i-Transform Zimbabwe, i-Freedom Front Party, kanye lamalunga azimele wodwa. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo, ngingunothando Sibanda.
Ukusenjalo, umthethondaba wezokhetho o-Electoral Court lamuhla unqume ukuthi ukhetho lokudinga uzamela iHurongwe West kusasa kumele lwenziwe lanxa uncintisa ezimele kulesi sigaba umnumzana Themba Mliso wayefuna lumiswe esithi kulodlakela lokwethuselwa kwabantu. Lo mthethandaba wengezelele wathi udaba lolu luzamela lwenziwe ngensuku ezilandelayo ngemva kokhetho. Isigaba seHurongwe West yiso esibikwa sihlaselwe kakhulu ludlakela kuzo zonke ezilitshumi ezilokhetho kusasa. Umliso wautshela iStudio 7 ukuthi wamukela ngenjabulo isinqumo somthethwandaba. Kwezinye izigaba zelizwe uZulu uthi uzavota ngokuthula kusasa. UChris Kando Studio 7 uxoxe lomnye oncintisa ezimele umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okunenga lolu daba.
Ukhetho lolu gande angikhangelelanga olwakusasa kuphela. Thina njengama-independent sihlale phansi senza i-coalition ngamaphathi asuka kuZANU, asuka ku-Renewal, asuka ku-MDCT. Wonke lawo mabandla sihlangene saba ngama-MP amela ukuthi i-coalition of independent. Njalo savumelana sobala sahlala phansi nge-president saliza ne-press conference ukuthi thina okwakhathesi kusukisela lelo langa sicela ukuthi umama uJoyce Mduru akondane noPresident uRobert Mugabe ngo-2018. Kungaba yiyo i-election engingakhuluma ngayo kakhulu. Lokhu hayi sokudlulile, umoya nje ozidlulelayo, kawutholi lutho kithi, kawutshitshi lutho. Njengoba sitho umama-ke siyamkhuthaza ngazo zonke indlela. Ilizwe leZimbabwe like likusuke umama, kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi amadoda alomona, amadoda kakusi kuhle abantu bakankulunkulu. Sike sibuswe ngumuntu okwazi uNkulunkulu, uNkulunkulu nika lelo thuba ukuthi akhokhele abantu bakule Zimbabwe. Umama uDr. Joyce Mduru,
uhamba njani umkhankaso? Sike sezwa ukubana kwezinye indawo ungani kulalokho kuthiwa i-vote buying, kunjani khona ngapho kobulawayo?
Sabe singahlanganananga lo dubo olungako ngaphandle kwayo naliviki i-cabinet yonke ichiye umsebenzi eHarare bazosebenza thina lapha kobulawayo. Ikhabhinethi yonke, uDr. Chombo, oseviya, bonke laboprofesa, bonke labavayisi wonke womabili, kwaze kwasala yena uMgabe ngokwakhe. Kodwa uMgabe usele nje ngoba vele ngumuntu ongasahlali lapha eZimbabwe, osehlala iPapa nje. Kuyukuthi ngade lethuba lade ngizambona ephumula lapha ekhala ecela abantu bakobulawa ukuthi bamvotele. Lokhu nje kokufike kwasikhathaza ngoba ekubuyeni kwabo babuye lamayouthi amaningi esuke eHarare adabula amaphepha ethu, kodwa hhayi abantu bakobulawayo bakutshaya indiva nje kakutholi.
Lo mnumzana Albert Mhlanga uzancintisa ezimele ephumula kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa kusasa. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe aphikisayo achiyeneyo bathi ukungezwani phakathi kwamabandla la kwenza kube nzima ukuthi ibandla leZANU PF lisuswe embusweni. Abasakhulayo laba abakhulume leStudio 7 bathi ngabe amabandla la ayavumelana abumbe umanyano ozamelana lebandla leZANU PF kukhetho luka 2018. Sixoxe lomqoqi wabatsha kubandla leZaphu elingelinye lamabandla ancintisa kukhetho lamabhay elections kusasa, uMnumzana Ndodana Moyo.
Indaba yokungabambani kwamabandla aphikisayo iyadanisa kakhulu ngesikhathi abeZimbabwe bethwele nzima bekhangelele ukusizwa ngamabandla aphikisayo. Kuqakathekile ukuthi amabandla aphikisayo abe lokuzwana, abe lokubambana ukuze sikhuphe into lesihlupha abantu.
Ilina, njengabasakhulayo umlando bani elingawudlala ukubona ukuthi ayabambana amabandla aphikisayo ngoba abadala sebehlulekile kudala bezama?
Ina, njengabantu abasakhulayo kuqakathekile kakhulu ukuthi sibone ukuthi siyazimisela ikusasa yethu. Kufanele siqalise ukuxoxisana njengabantu abatsha, kube le nkulumo zokudinga ubudlelwane phakathi kwamabandla aphikisayo.
Liyake likhulumisane yini labatsha bamanye amabandla?
Singakagxeki kakhulu engoqeni zokubambisana, kodwa hayi siyaxoxa njengabantu abahluphekileyo abasesimeni esifana nayo abakhangelele ikusasa engcono. Siyaxoxisana.
Nxa lixoxa liyabe libona ngalihlo linye yini izinto eziningi ezijeneyo?
Izinto sizibona ngalihlo linye lanxa sehlukene kumabandla esivelela kiyo, ngoba siphila elizweni sindawonye. Inhlupho zonke ezibhekane lomuntu kumbe angaba ngebandla le-MDC ekhokhelwa ngutsangirayi kumbe ekhokhelwa ngunyuki lowezaphu sibhekeke okufana nayo.
Manje ukubambana kusuke kwehlule ngaphi mona?
Kakhulu okwenza ukubambana kungaphumeleli sinanzelela ukuthi abanye abantu abakhonapho kubangelwa yibuhwaba lokuthanda amandla. Engathi mina ngabantu ababe bejonge abathanda ipower lokungabi lozwelo lekusasa yabantu beZimbabwe.
UMnumzana Ndodana Moyo ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zabasakhulayo kubandla leZaphu. Sixoxela ekobulawayo. Studio 7 Live Talk obuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Lamuhla sikhangela ukuthi abasakhulayo baphiwa amathuba na kwezombusazwe ngesikhathi amabandla amaningi aphikisayo ixabana idabuka phakathi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umqondisi womdlalo wokulingisa owefilimu oyisizalwane seSwitzerland, uMilo Rao, phakathi kokwenza umfanekiso wedocumentary eveza abantu besipha obufakazi angani kuthoniswa amacala adalwa ngamankampani ezenjwayo kwele DRC. Lanxa kuyikulingisa, uRA ubikwa ebumbe umthethwandaba olamagqwetha oqobo kanye labantu besipha obufakazi ngengozi ezibehlelayo ngenxa yokungaphathwa kuhle yila mankampani. Umthethwandaba kwele Egypt usugwebe abantu abalichumi lanye ukuthi balengiswe ngemva kokufunyana belamacala okubangela udlakela enkundleni yomdlalo wenguqu ngomnyaka ka-2012 edolobheni le-Port Said olwabulala abantu abedlula amachumi ayisikhombisa lani 74 kwalimala amakhulu lamakhulu abantu. Uhulumende useyekethise okwesikhatshana isinqumo sokwaliswa kokuthengiswa kwe-chrome yeZimbabwe kwamanye amazwe ngemva kokunanzelela ukuthi ilizwe selilahlekelwa ibhizimusi kule silinganiso sezigidi ezingamakhulu athoba munye zamathani, i-900 million tons zamatshela aphongukuhlala engalungisi lutho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezenjiwayo ezigoqela amatshe aligugu, uMnumzana Walter Chidakwa, emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini akhe lamhle mini. uthi Dakwa utshela intatheli izindaba ukuba leli nyathelo likahulumende lihlose ukuphathisa ukuthini amankampani abevele engaphatheki kuleli bhizimusi anelise ukuthengisa ukuqhuba imisebenzi yawo ngendlela ezawatholisa inzuzo. Umphathintambo wezemali lokuthuthukiswa komnotho obekulomhlangano laye umnumzana Patrick Chinamasa uthi leli nyathelo lithethwe nguhulumende ngendlela yokuvuselela umnotho welizwe ethi lilakho ukuphathisa njalo ukutholisa uzulu imisebenzi okuyinto ekhuthazwa luhlelo lwezim asset. Alitshumi lambili amankampani abikwa abevele phatheka emisebenzini yokwenjiwa kwechrome elizweni ayisichiyagalombili ala mankampani. Uhulumende uthi abevele semelele ukwethulwa kwalesi sinqumo andubana asungule umsebenzi ngoba eselungele ukwenza lokhu. Uhulumende uthi leli nyathelo lizaphathisa ekuvuselelweni komsebenzi wenkampani kaloliwe ngoba yiyo ezathwala lawo matshe esiwa kwamanye amazwe okubalisa ele South Africa. Iminyaka emine edluleyo uhulumende wabeka umthetho wokuvimba ukuthengiswa kwelitshe lechrome lingakalungisi lutho wasekubona kufanele aguqule leso simo ngemva kokuvumelana njengequla labaphathintambo. Lesi simo sibikwa sizaqhubeka kuze kuye kuthi abamankampani la esesanelisa ukulungisa lawo matshe kubuyelwe kwesakuqala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Abesigodlo someli weNetherlands eZimbabwe lamhlanje babambe umhlangano omkhulu wokufundisana labazisebenzayo ngenhloso yokubafundisa indlela ezingabaphathisa ukuthuthukisa imisebenzi yabo bephumelela. Intathe izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lo mhlangano ocine usandelwa ngabantu ukhokhelwe ngusomabhizimusi wakuleGhana umnumzana Tony Senaya olungisa izicathulo ezimele. USenaya uchasise ukuba abantu kumele besebenzise indlela ezingaduliyo zokwazisa ngezinto abazithengisayo ezifana lenkundla zebulenjini oFacebook, Instagram leTwitter kunye lokusebenzisa indlela zokwazisana ngomlomo ukuba abazuthengisayo kuthole abantu abangakuthenga njengalokho akwenzayo yena ephumelela. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Informal Sector Organization umnumzana Promise Mkhwananzi uthi abantu beZimbabwe balifiso esikhulu sokusebenza kanzima noma bebhekana lenkinga ezithile.
Inkinga ezigakathekileyo ezibhekane labantu laba zihlanganisa environment esebenza kiyo, akula mali, uhulumende kasapoti, njengoba ubona lesi abantu bazama ukuzisebenzela emgwaqweni kodwa bahlukumezwa kulokuthi uhulumende abahambane labantu laba, abonisane labo, balungisa ama-cooperatives, babasupport ama-business ayenzayo, into zabo zihambe.
Abaningi bakhala ngokusilela kwemali kunye lezikwelete zokuba bethuthuke. Kodwa uSineya uthi kulapho abaningi abalahleka khona ngoba besungula ukucele elingayisilo, okuyinto egcizelelwe ngunkosikazi Ithandiwe Mlobane oyingcithi kwezokucebisana ofundisa omama ngendlela abangazithuthukisa ngazo empilweni.
Kimi imali ngisekugcineni. Okokuqala ukuthi iproduct yakhe ayenzayo kuyini. Mayithengisa ama-vegetables, uthengisa aphi? Ikovo, irepu, itsunga, kuyini, and kumele kube yiquality. So okwemali kuye ekugcineni and nxa iqeda lapho esekwazi ukuthi uthengisani iproduct yakhe ayazi inside out esuka lapha imarket uthengisela obani.
Uthi okudingakalayo ukulungisa into ezwayo kunye lokukhetha into efunakalayo njalo uyithengisa ikusimo esijabulisayo usiba lobudlelwano obuhle labantu othengiselana labo okungakwenza ukuba lawe uthuthuke kumsebenzi owenzayo.
Iplan yakhe, operation plan yakhe ihamba njani? Uthi uzawoda ngaphi imbida, nxa elima uzayilima njani? Uyayilima ngasiphi isikhathi, lama hours of operation kungaba clear lokhuya. Then sokusiba easier ukuthi i-business lakhe lisukume liqase ukuthi libe formal. Ngoba at that stage uyabe ungakho clear abe lokusakhalankala, hey mfuna imali, mfuna imali. Hayi, qala phezulu ngalapha nje engiqalele khona.
Umsekeli wommeli weNetherlands eZimbabwe umnumzana Martin Rush uthi njengezigodlo zabameli bamanye amazwe elizweni bavame ukuphatheka kwezombusazwe, ethi babone sokufanele ukuba beqhelise imisebenzi yokubambisana lokuphuma lamacebo kwezomnotho ukuze uZulu athuthukele elizwe liphumelela. Ethi noma ilizwe lakhe lifisa ukuvula amabhizimusi kuleli babona umumo wezinto ungakalungi ukuba lokhu kwenzakale, ngakho lokhe bekhulumisana lohulumende ngalolu daba asebe kuqale ngokubamba umhlangano lomphathi ntambo wezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi, njalo kuyinto abazaqhubekela phambili beyenza lohulumende. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Inhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries, CZI, ithi lanxa indlela amankampani asebenza ngayo i-capacity utilization ikhwele ngesilinganiso esedlula kancane esisodwa ekhulwini i-1.9%, ngenxa yokusebenza kuhle kwamankampani akhayo kanye lathengisa okunathwayo, isilinganiso lesi siphansi kakhulu. I-CZI ebisethulela uhulumende umbiko wayo walonyaka ithi kulamanye amafektali alokho esehluleka ukukhanda impahla ezeneleyo agoqela ayenza imithi, umquba, amaphepha amaplastiki lokunye. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomnumzana Busisa Moyo osanda ukukhethwa ukuba ngumkhokheli wenhlanganiso ye-CZI, yena othi kufanele uhulumende agoqule imithetho yakhe ngendlela yokuthuthukisa umnotho welizwe.
Kuyathabisa ukuthi ukusebenza kwamakhampani sokungconywana, kodwa ngasikhangela ukuthi amakhampani wona abengaphi. Silokhu siphansi kakhulu ekusebenzeni lapha kuma-factory. Nxa kukhulunywa kuthiwa sebefike amashumi amathathu lesishiyagalolunye, akasiyo nombolo enkulu kakhulu, ngoba ukuthi amakhampani asebenze ngemfanelo kumele abe amashumi ayisikhombisa engxenye naphezulu. Yikho lapho esingathi ama-percentage lapha khona esibona ukuthi hayi amakhampani ethu sesebenza ngcono. Kathesi silokhu siphansi, kodwa siyakubonga ukuthi kasiyehlanga, silokhu sikhwela ekusebenzeni lapha kuma-factory.
Amandla lawa awe-capacity yokuthi amankampani la kuyabangela yini ukuthi lenani lamakhampani asebenzayo lalo libe liningi, kumbe ebantwini kuzisebenzi akutsho lutho?
Hayi, kuzisebenzi sibili kakutsho lutho lakithi esikhangele amakhampani siliqembu amakhampani athile. Ngoba nxa kuthiwa yi-average ukuthi bakhangela amakhampani amanyake phansi, amanye abe phezulu, kodwa amanye abe phakathi naphakathi. Thina nxa sikukhangele asikafiki lapho kumele sifike khona ekusebenzeni njengama-factory.
Kuyini okungenziwa ema-factory ukuthi aqhatshe abantu abaningi?
Liqiniso sibili, kukhona okuningi, kodwa into eyisiqokoqela okungaqaliswa khona ukulungiseni ilizwe lethu ukuthi imithetho yethu kumele siyikhangele. Nxa sikhangela indaba zamabhizinisi, amabhizinisi asebenza ngemithetho ekhangelane nokusebenza kwamabhizinisi. Nxa imithetho leyo osomabhizinisi bengayikhangela bekhatshana, babona ukuthi lapha akusebenzeki, zabona le mali nxa benayo basoze bayifake ekuqheliseni amakhampani lawo. So kutho ukuthi osomabhizinisi nxa bekhangele babona ukuthi kukhona okusilelayo emthethweni, kumbe kukhona okunqabelayo, okubanqabelayo emthethweni leyo okwenza ukuthi ukuphumelela kwekhampani kungafiki esigabeni okumele kufike khona. Yikho-ke thina njengabe-CZI, Confederation of Zimbabwe Industry, besixwayisa abakuhulumende ukuthi kabafake imithetho enelisa ukuthi amabhizinisi aphumelele. Iminingi imithetho engingathi mina yenqabela amabhizinisi ukuthi aphumelele. Ikhangele ukuthi nxa amakhampani kumbe ama-factory efuna ukusebenza, nxa be-importer beletha izinto ezivela phandle kwelizwe, khona akhona amaphetshana ahluphayo ukuthola ukuthi bazilethe lezo zinto. Nxa kuyikhampani egayayo, nxa kuyikhampani ekhandayo, nxa iletha izinto ezivela phandle kwelizwe, zikhona izinto eziningi okumele zibhalwe, zisayinwe. Khonokho sithi akukhitshwe, amakhampani asebenze ekhululekile. Nakuthi futhi nxa befuna ukuthi bahambise izinto abazisebenzileyo bazihambise phandle kwelizwe, kabanikwe imvumo yokuthi bazihambise, kungela into eziningi ezibanqabelayo ukuthi bazihambise phandle kwelizwe.
Lo mnumzana Busisa Moyo, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-CZI, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Hayi ke, isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.